okokuqala ngithanda ukuthi ngithi isisekelo sombuso welizwe sikhulula abantu beZimbabwe ukuthi ngamabe lensolo ngohulumende ukungumaba ngekhansili kungaba ngohulumende obusayo balelungelo eligcwelele ukuthi batshengisele kodwa liyaqongosela kisisekelo sombuso siyaqongosela sithi batshengisele ngokuthula so-ke kulilungelo labantu ukuthi batshengisele nxa bengasuthiseki and sibona abantu kabasuthiseki ngoba izinto kazimanga kahle ekhaya zimi manzonzo sesiwabonile amademu esenziwa engiwonayo nje ukuthi isikhathi esiningi kugcina nje kusuka ukuchitheka kwegazi kuthisa izitolo kodwa kula lutho olutshintshayo ngoba laba abantu ababusayo bavele nje izagqibe nje kabayezwa abezwa abazimiselanga futhi ukulalela okwesibili labo abaqoqayo labo sebeluze ngakuthi i-credibility ngoba abanye bakhona siyakwazi ukuthi baqoqa nje bathola imali ngakho ukuqoqa amademo abanye njalo baqoqa nje bafuna ukuthi bangene embusweni ngendlela engekho emthethweni ngemva kokudliwa kukhetho.
Mnumzana Ngulube uthini, ubona ngani kuchitha isikhathi na?
Yeah, idemo mina ngombono wami ingangabi ukuchitha isikhathi. Mina ngombono wami ngokuma kwezinto ngibona ukuthi nxa laba abakhokheli bengabantu abalalelayo abahlakaniphileyo kuyadingeka ukuthi bangaveshe bakhulumisane masinyanda la majaha azademonstrator ngoba into engiyibonayo abantu abaku-army abantu abakupolice all uniform forces abachabanga ngendlela okwenzakala ngazo izinto ngoba into okuze linanzelele ukuthi kathesi abantu abayisinto esikhulu se-government ngabantu abakuzanu abantu abaku-army so ukwekela i-demonstration isiya phambili automatically kuzaphusha ukuthi bona laba abantu nxa ukhangela ibandla le-ZANU-PF lilama-factions amaningi kakhulu from the time kamgabe kulama-G40 ama-G40 lokhu ekhona abachabanga ngokubusa kwanzalo okhona kathesi njalo kathesi sokuleyinye futhi i-faction ephume phakathi sokulomnangagwa lochiwenga siyahlufeka ekhaya abantu abafayo kupha inkulungwane zabantu ngezinye bebulawa ukuthi akulamithi ezibhedlela akulani ama-accident imigwaqo ibonile into eziningi kakhulu zenzakalayo so okuthi singathi-ke sabukuchitheka kwegazi mina ngibona kungcono ukuthi nxa ngiwachitheka igazi abantu abayi-100 sebabantu abazinkulungwane abapha every week kungcono ngoba vele ishesheiyo leyi engingakutho mna ukuthi vele sisempini
nanto daba mnumzana Sibanda sefile
hayi umzaca urayithi sibili ukhuluma njengogatsho olutsha olungayibonanga impi ukhuluma njengabantu abangayibonanga kugrawundi ukhuluma njengabantu abezwayo ngempi buzani abadala ababona impi yokulwelilizwe abadala ababona intumbane abadala ababona igugurawundi enye into abantu abayikhohlwayo yikuthi ba-assuma ukuthi kungaba le mpi kuzahle kulukuseluve bona ababafuna bangene bahle bangene abafundi emazweni anjengabo-libya elibya bakhiphe ugadafi becabanga ukuthi bazangena lanamhlanje lokhu ekuliwa e-egypt bathi beqeda ukukhipha umobarak becabanga ukuthi bawuzangena kwakungena kwacina sokungene kwakungena abama-muslim brotherhood kathesi e-sudan kule problem abaqalise umsindo abayisiko abangenile kungene ibutho akula guarantee ye-violence okunye futhi lingakhohlwa ukuthi i-violence kayisolvi lutho sibulala khona okokukhona okuvele kusele okungasela lutho ngo-January bathisa izitolo kobulawayo abantu babotshwa basejele abantu kwathaya ama-building kuze kube lanamhla akunamuntu oselungisile asiya udlakela alukwazi lwakho lutho kodwa udlakela ludiliza khonoko okuseleyo futhi udlakela singalwenza kathesi we will be stuck sizakuba sesi-stuck phakathi kodlakela for the next 5 years abantu kabananzeleli basuka bagijime nge-emotion ngemiswa bangacabangi ukuthi ama-consequences empi ayiwaphi ngiyazwisisa umzacanga ujahu osakhulayo igazi liyathisa kodwa-ke abantu laba abakhalelayo abangu-100 abangadutshulwa omunye wakhona kacabanga ukuthi omunye wakhona kungaba nguye abantu abakhe bazasala besidlala so kesicabange mini deeper sicabange futhi ukuthi masisacrificana kanje ngubani ozabhenefitha empini yangikhona kuzasala kuwusa bani njalo ngobani esimele badle mina ngihlala ngifithi mina akula politician eworth dying for
yeah. Hayi kuyezwakala uthini wena-ke mzaca ngaloko sokukhulunywe ngubaba uSibanda
mina into emasa ngosibanda usibanda ube ngomunye wama-activist adevele silwa kakhulu kakhulu engalihulumende esilawo lekhise lo mgabe ukuthi isoft i-sport yakhe le isukele ngaphi yengani iyangisolisa kakhulu because into ofuzela usibanda bayabahlala la madodana la abusilizwe ayisibeke baba bebeke uprogram seproject yabo le yadebe naye le mathebe collective le behlanganisa namasiza la kusibizwe bona bakubehlule njani abantu bama-organizers abantu bama-church ngumfundisi uthi baba nxa umuntu yena lo abantu bezanu bona besifike ukuthi bazwisise betshelwa ngabafundisi then utsho ukuthi thina abantu bangazwisisa into engiyitshoyo angitsho ukuthi kube ludlakela kodwa abantu vele bayadubula into engenzwa abantu abangena esisini bagcwale nxa belokudubula bazadubula abantu bangathisi into zabantu abantu bangathoshi into zabanye abantu ngoba bona labantu abatsho babe batshontshela ngabafoshi abafana lade ababazamayo.